Soko izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Kanti 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
In taking the lead, government has further reduced its workforce to 25% on a 2 weeks rotational interval.
Having company yengcingo eTel 1 sebeme ukuhlawula izisebenzi imali zama COVID-19 allowances ikakhulu lezo ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kugcikwane leli.
Labo abaseleyo balokho begciniwe kuma-detention centers, uhulumende weBrithani ulokho esithi ufuna ukubahambisa.
Isizalwane seZimbabwe ezivalelwe enkambeni zabalindeyo ukuxotshwa kwele Bhilithani lokhu zizama ukumisa uhulumende walelo lizwe ukuthi azixotshe. Buliviki kuwoza Friday silo mculi wengoma zomdumo owechibilika uVusa Sandla odume ngegama lokuthi Nkunzi yesilanke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenkampani yengcingo eTel 1 sebeme ukuhlawula izisebenzi imali zama COVID-19 allowances ikakhulu lezo ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kugcikwane leli. Intahle izindaba yethu Mavis Gamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seTel 1 unkosazana Melody Harry ongathandanga ukuthathwa ngamazwi utshele iStudio 7 ukuba bathethe leli nyathelo njengenkampani ukukhuthaza izisebenzi ukuba zihlatshwe lelo jekiseni njalo bezibonisa ukuba ngozibani ekhona kwezempilakahle yabo nxa bengasakwenzanga lokho. Uqhubeke ethi isilinganiso phosezo kungamachumi ayisithupha 60% sezisebenzi zeTel 1 sebalihlatshwa leli jekiseni ngaphansi kohlelo lukahulumende, ngakho ke bathethe lelo nyathelo ukuze izisebenzi zonke zilondolozeke. Wavuma ukuthi inyathelo lokuthi bonke abangakahlatshwa leli jekiseni bathathe amalanga okuyaphumula ileave kungenye yendlela yokuzivikela kulolu bhubhane. Unkosazana Harry uthi konke lokhu bakwenza belandela osekusenziwa ngabamankampani azimeleyo lohulumende. Umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchwangwa uveze lokhu embikweni awethulela intatheli zindaba ngemva komhlangano wequla labaphathintambo wangeviki.
In taking the lead, government has further reduced its workforce.
Uhulumende esikhokhela kulokhu sewehlise inani labazakuya emsebenzini, njalo zisenza lokhu zitshintshana phakathi kwamaviki amabili asebahlatshwayo beyibo abalithola kuqala lelo thuba lokuya emsebenzini.
Will be given to the vaccinated personnel.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jafet Moyo, uthi lanxa kungamanyathelo aqondileyo kwezokulondoloza ukusabalala kwe-COVID-19, yikubandlulula labo abangakalihlatshwa.
Ukuthi kulalabo abahlatshiweyo balama-benefits athize, abangahlatshwanga abalama-benefits. Sibona ngani kubandlulula nxa kukhona ukubhadalwayo lisebenza ngesikhathi se-COVID-19. Kufanele kubhadalwe abantu bonke abasemsebenzini kungakhathalekile ukuthi uhlatshiwe kumba uhlatshwanga.
Elinye igqwetha u-advocate Abraham Mateta uthi kumqoka ukuba abantu bayelihlatshwa leli jekiseni.
Indlela yokusebenzisa ugodo ukuthi lokhu kwenzakale yiyo engayenzi kuhle. Uzathola ukuthi kulama conspiracy amanengi ngendaba ye vaccination. So nxa sokusetshenziswa ugodo kuyaqina sokusiba ngani i conspiracy lana ngeqiniso ngenxa yokusetshenziswa kwe force. So mina mbona ngani kuqakathekile ukuthi uhulumende lamanye amakhampani labanye abantu bonke bahambise imbiko yokuncenga abantu ukuthi bahlatshwe.
Umnumzana Thabo Mathe uthi okumqoka yikuba inkokheli enhlangothini ezehlukeneyo ibone ukuba balondolozekile kulolu bhubhane lwe-COVID-19 labo abangaphansi kwabo. Abantu bakhuthazwe ukuyahlatshwa leli jekiseni ukuze kwehliswe ukumemetheka kwalo.
Ngokubona ukuthi abantu bayavaccinatwa njalo balandela imithetho ye-World Health Organization, into le ikhona sibili siqede abantu abaningi.
Abezempilakahle babika ukuba liqhubeka liqonga inani labatholakala bele-COVID-19 lasebelahlekelwe yimiphefumulo. Ekuchoneni kwangolwesine kubhubhe abangamakhulu ayisithupha lanye 61 phakathi kwabantu abedlula kancinyane inkulungwane ezimbili 2301 abafunyenwe belegciwane leli. Kunje sebesedlula inkulungwane ezingamachumi ayisichiyagalolunye 93,421 asebetholakale belaleli gciwane labulala abafika phose inkulungwane ezintathu 2,870 selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho wanyakenye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalunga edale lephalamende aveze ukuba akhala ndawonye lozulu weZimbabwe ngokubhubha kwentatheli izindaba ezimbalwa ezigoqela uSandra Nyaira, Tawanda Kundlanga labanye. Acela uhulumende ukuba aqakathekise impila kahle entatheli izindaba. Lokhu kuza ngesikhathi inani le ntatheli izindaba esezibulawa yi-COVID-19 liqansa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi intatheli ziyizwe eziphambili ngokupha uzulu ulwazi mayelana lokuqakatheka kokuzivikela ngalesi sikhathi esinzima kangaka. Loba nje intatheli zisenza umsebenzi omkhulu kangaka, iningi alikuboni ukuqakatheka kwazo. Kodwa uhulumende wabeka umthetho othi intatheli izindaba lazo zibe kusibanga sabantu abaqakatheke kakhulu, ama-frontline workers. Idaya lephalamende izolo liphe inhlonipho kwintatheli izindaba uGudlanga loNyaira lisithi ukuphupha kwabo kufuze kuphe amankampani isifundo sokuba anakekele impilo zentatheli izindaba. Umgcinisihlalo wekomithi ebona ngomsebenzi wentatheli izindaba lokukhithwa kwemibiko ephalamende engumeli weMathebeleni South phansi kwe-promotional representation uNkosazana Sipho Ndlovu Mokone uthi badanile ngokubhubha kwentatheli izindaba lezi.
Silahlekelwe kakhulu, silahlekelwe ngama-journalist amabili uSandra Nyaira lo Tawanda Kudlanga. Siyananzelela badala ukuthi ngenxa yomkhuhlane lo osukhona ama-journalist adlala indima enkulu kakhulu ezigabeni ezishiyeneyo. So siyakhala kakhulu sithi imuli zabo kaziduduzeke.
Unkosikazi Mokone ukhuthaze intatheli ukuba zihlatshwe ijekiseni lokuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19.
Siyakhuthaza abathaphi bendaba ukuthi bayehlatshwa ukwenzela ukuthi phela singatholi izimfa eziningi ku-media industry.
Omunye wasebenza lokudlanga eyintatheli izindaba ye-ZBC u-Abigail Tembo uthi umsakazo lo ulahlekelwe ngumuntu obezimisele ngomsebenzi wakhe.
Tawanda Kudlanga, or Mr. Gu as we all called him, was that guy next door, that brother at work.
Utawanda Kudlanga wayengumuntu oweduze, wawusenelisa ukukhuluma laye yonke into, wayekuphindlebe. Ngahlangana laye ngomnyaka 2006, sikhathi sonke ngimbona wayengipha ukudla engaqala umsebenzi wakhe e-Classic 263.
Some wings, you know, some food before he came for his shift at Classic 263.
Umkhulu wenhlanganiso esebenza lentatheli izindaba e-Media Center, uMnumzana Enesi Mzengi uthi kumele intatheli izindaba sizame ngezikhathi zonke ukuzivikela kulo mkhuhlane.
We have tried the WHO, that is the World Health Organization.
Sesizamile ukuba silandele iziqondiso ze-WHO. Abantu kumele bakhangelwe i-temperature nxa bengena lapha. Siyanceda abantu ukuba bahlolwe ukuba balalo umkhuhlane ungelambadala.
For free. That is anyone who wants.
Ngesikhathi sokubhubha kukaSandra Nyaira, wayesebenzela inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba, i-United Nations, esedolobheni le-Addis Ababa kwele-Ethiopia. Okudlanga wayesebenzela umsakazo we-IFM ezishabane engumholi walomsakazo. Intatheli izindaba ezabhubha nge-COVID-19 zibalisa uZororo Magamba, Charles Lighton, Foster Dongozi, Janet Munyaka labanye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Impumela yophenyo oluqhutshwe izinhlanganiso ezimbalwa ngomnyaka odluleyo ethulwe namuhla iveza ukuthi ingxenye yenani labantu abaselizweni ilobuyanga ngenxa yezizathu ezibalisa ukukhuphuka kwentengo yempahla, isivuno esiphansi kanye lokubhidlika komnotho welizwe okubangelwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso eziqhubela oluphenyo zibalisa i-Rapid Poverty Income Consumption and Expenditure Survey, iZimbabwe National Statistics Agency, iWorld Bank le-UNICEF. Njalo zithi impumela le izasiza ukuthi uhulumende labancedisayo bephathise abantu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa noMnumzana Thembelani Dube, umabhalane wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, yena othi uvumelana lalimpumela.
Alikho iqiniso elidlula khonokho abakukhulumileyo abezinhlanganiso lezi, ngoba ilizwe lakithi lilizwe labayanga. Inani eliningi labantu baphila ngaphansi kwaloko esithi poverty bottom line. Ngokunjalo ke inani labantu abaphakathi kobuyanga livele liyeqa ingxenye nxa sikhangela ukuthi eZimbabwe abantu bavele bangaki.
Zambe ngokwakuqala lokho esingathi kulethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumbe kwase kuvele kunjalo kukanti khona ukuthi ingxenye yabantu abalobuyanga kuliqiniso kumbe baningi ukudlula lapho kukanti kungalungiswa ngayo.
Umkhuhlane wobhubhane we-COVID-19 uwenze ubuyanga babantu bavela ekusobala egcekeni. Kodwa ke abantu beZimbabwe bavele bangabayanga ngoba nxa sinanzelela ukuthi bangaki abantu abavele besebenza imisebenzi eqondileyo, inani lakhona lincane kakhulu. Ngokunjalo ke iCOVID-19 ifice abantu bevele bengabayanga. Nxa sithi siyakunanzelela futhi okukhulunywe izinhlanganiso ukuthi yingxenye yabahlali umbe yezizalwane zeZimbabwe engabi lobuyanga, thina sithi ubuyanga babantu bungaphezu kwengxenye. Abantu beZimbabwe phose singathi nxa sikhuluma ngesiNgisi sithi 75% baphila impilo yobuyanga. Ngoba inani lelo eliyi 75% ngabantu lezimuli zabo abaphila ngaphansi kwalokho okuthiwa yi-poverty bottom line. Kanti i-poverty bottom line ibaliswa imali ephezulu khona le bangakubo 40,000 Zimbabwe dollars. So zingaki izimuli ezilayo leyo mali yokuthi baphile? Uzafica ukuthi zikhulutshwana kakhulu. Sibe sesithi thina okwenza abantu beZimbabwe babe ngabayanga ikuthi abalutshwana bona laba abayibo abaphetheyo abayibo abalokufinyelela kuma resources ngumnotho welizwe, inani lonelele lilutshwana singathi phose 15% kusiya ku 25% selithethe lagogodlela labamba lagagadlela umnotho welizwe. Yizwe izinothi ezimpantshakayo ngokunotha, ngoba uzafica ukuthi yiba abantu abathenga izimoto nsuku zonke, yiba abantu abaphinda banika uhulumende imali. Ungabona umuntu engumuntu esekhipha imali esikhwameni eseqhubela uhulumende eseqhubela ilizwe ukuthi ngizoliphathisa ngalokho, khonokhana kuveza ukuthi bona labo yiba abantu abasuke bagagadlela umnotho welizwe. Kwasokusithi iningi labantu lasala linuka ngobuya ngaliyanuka phuphuphu kokuthi kabanye ke banothe bayapintika ngabakwazi ukuthi bayise ngaphi inotho yakhona. Yiso isimo esikiswe eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, umabhalane wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxe laye ekoBulawayo. Live talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuqhasa kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyana belegcekwane leli eZimbabwe. Ngesikhangele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Umkhulumende wakwale Melika uyasola kakhulu ukubulawa kukamongameli Jovenel Moïse wakwale Haiti lokudutshulwa komkakhe ubhebhe kusehlakalo lesi. Umongameli Joseph Biden wakwale Melika uthi kubi kakhulu okwenzakale kulelo lizwe mhlaka 7 kuNtulikazi. Uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuncedisa ele Haiti ukwenzela ukuba kube lokuthula. Ele Haiti libhekane nenhlupho eziningi ezigoqela ukulwisana kwabantu, ubukhohlakali, isimo esibi kwezombusazwe kanye nezihlakalo zemvelo ezinjengezulu lesikhukhula. Kulandela ukubulawa kukaMoïse, umnumzana Ned Price isikhulumele sohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi ngabasoze baphumelele abazama ukususa uhulumende kaZulu ngodlame kwele Haiti. Uthi kumele kulandelwe imithetho yelizwe leli nxa abantu befuna ukungena embusweni hathi ukusebenzisa izikhali lokunye okungekho emthethweni. UPrice uthi uhulumende wakwele Haiti kumele abophe bonke ababulele uMoïse labafuna ukususa uhulumende kaZulu embusweni. Uthi kumele abantu balandele okwethulwe ngumnumzana Claude Joseph, umkhokheli kahulumende ofisa ukuba kube lokuthula kwele Haiti. UPrize uphinde wathi abezombangazwe inhlanganiso ezizimeleyo labo bonke abantu kwele Haiti kumele badlelane kahle ukwenzela ukuthi kungabi lomvukela. Uthi ubudlelwano bakwele Melika lele Haiti buzaqhubekela phambili. Uthi ele Melika ngozibandlela lonyaka lanika ilizwe leli izigidi ezidlula amajumi ayisikhombisa 75 million yokuthuthukisa ilizwe njalo nokulungisa okunye okuhambelana lezempila kahle. Uthi imali le isetshenziswe ukuvulela abantu amathuba emisebenzi, ukulima, ezemfundo njalo lokwenza uhulumende asebenze ngemfanelo. UPrize uthi elemelika lizimisele ukwamukela okunye okulwiswa ngele Haiti kulandela ukubulawa kuka Moise. Ekhuluma ngokhetho lwe Haiti, UPrize uthi kumele luqhubekele phambili njengalokhu okwakuhleliwe ukwenzela ukuba kulandelwe imithetho yelizwe. Uthi akulunganga ukuba kube lohulumende okusazantando ngoba lokhu kulakho ukwephula amalungelo kaZulu. UPrize ugcizelele esithi ukhetho olubalulekileyo luyinsika yombuso wakwele Haiti, ngakho kumele ukhetho lwenziwe lonyaka. Uthi ukhetho luzakwenza ukuba umbuso uqhutshelwane ngemfanelo kwele Haiti.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Izizalwane zeZimbabwe ezivalelwe enkambeni zabalinde ukuxotshwa kweleBhilithani lokhu zizama ukumisa uhulumende walelo lizwe ukuthi azixokotshe. Lokhu kulandela ukuxotshwa kwabalitshumi lane abafike eHarare ngolwesithathu bavalelwa lapho abangamelanga bahlangane labanye njengendlela yokwenqabela igcikwane le-coronavirus okwamalanga alitshumi. Kulababili abasenkambeni yeBhilithani abeqa bevela kuzitezi ezimbili bezama ukubaleka okuthiwa balimala. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba utshele umsakazo we-ZBC ngolwesibili ukuthi abantu laba abasoze behlukunyezwa nguhulumente. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele isiphathamandla senye yenhlanganiso ezizama ukumisa ukuxotshwa kwabantu laba e-Restoration of Human Rights uMnumzana Phanyeka Karimansira ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Labo abaseleyo balokho begciniwe kuma-detention centers, uhulumende weBrithani ulokho esithi ufuna ukubahambisa.
Selike lazama na ukukhulumisana lalabo asebefikile eZimbabwe abaxotshwayo kumbe izihlobo labangane babo ukuthi lizwe ukuthi baphethwe njani?
Okwakathesi asikaphumeleli ukukhuluma lalabo abahanjisiweyo. Sizwa kuthiwa bathi befika eHarare e-airport bathathwa ngebhasi bahanjiswa ku-quarantine.
Ungasela ukuthi kuyini eselikwenza, ikhona yini imizamo elokhu liyenza ukuthi lizame ukubona ukuthi labo abaseleyo abaxotshwa, njalo akhona yini amalanga asefakiwe ukuthi bazaxotshwani?
Kulaba abasele akukabi lama-dates ukuthi bazahanjiswa nini, kodwa esikwaziyo yikuthi uhulumende weBrithani uthi yena ufuna ukuthi ukuba ehambisa amachumi amahlanu. So sicabanga ukuthi ngo-August bazazama futhi ukuhambisa abanye. Qhubeka phambili sizama ukulwisa ukuthi laba abasileyo bangahanjiswa. Sinoko sikhuluma lama-MPs lokho sisenze i-campaign yethu, njalo le-petition yethu lokho iqhubeka phambili. Njalo sizayenza ama demonstrations azikabi le date, kodwa sizayenza ama demonstrations amaningi eLondon, ehome office laku Prime Minister's office. Kungaba yinto esingayenza iviki yakuqala eka-August.
Labo ukuthiwa beqa befuna ukubaleka balimele okunganani?
Kukhanya abalimalanga kangako. Siza kuthiwa bangcono kakhulu abalimalanga, kodwa abasahanjiswanga. Umumo we-COVID-19 ulokho unjalo kuma detention centers. Sizwa kuthiwa akukabi lama process ukuthi kube kulandelwe umthetho we-COVID. Baloko bekhangelane lodubo lokuthi khona bahlala endaweni bengenama protection ama mask landano okufanele kube khona ngomumo we-COVID.
UMnumzana Phanyeka Karimansira yisiphathamandla senhlanganiso ye-Restoration of Human Rights. Ubekhuluma icingweni le-Studio 7 eseBhilithani. imidlalo yomncintiswano wamazwe omhlaba owawumele wenziwe ngomnyaka odluleyo ka-2020 e-Summer Olympics ivulwe ngokusemthethweni namhla imini elizweni lase-Japan. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngocweleyo.
ELizimbabwe limelwe ngabadlali abahlanu kulemidlalo eyemele iqhutshwe enyakenye kodwa yagcina idlulisele phambili ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Imigoqo ekhona kulezinsuku elawula ukuhamba kwabantu besiya kwamanye amazwe idale ukuba abanye abadlali bengenelisi ukuyaphatheka kuma-Olympics, yikho nje iZimbabwe ithumele ihlekana labadlali lonyaka. Intatheli zindaba yezemidlalo uFuthi Mbele uthi akalathemba lokuba iZimbabwe izathola imendulo kulemidlalo ngemva kokuthumela abadlali abalutshwane.
Kuhle sibe lokuthi khona siqualifyile sathola ama athletes ayasimela kuma Olympics eJapan, kodwa mbona kuma disciplines lapho esiqualify khona hano sizivakatshele nje siyaphelekezela abanye njani ngibona ukuthi kukhona okungaphuma. Igood exposure nje ukuthi lati siyefika khona ngale sidlala imidlalo edlalwa sikompita lamanye ama athletes akamanye amazwe aphezulu.
Oya ngumqeqeshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emidlalweni wenguqu yelama Mighty Warriors lize liyidlala kuma Olympics aqhutshelwa kule Brazil ngomnyaka ka-2016 noShadrack Mlawuzi ukhuthaze abadlali abamele ilizwe leZimbabwe ukuba babe nokuzithemba.
Ngithi kulaba abamele ilizwe kumdlalo yama Olympics akukho lula emidlalweni leyi, ngakho ke kuqakathekile ukuthi bezilungiselele kakhulukazi ingqondo, ngoba badlala labadlali ababe besuka emazweni ade bethola ukutrena kakuhle lalapho ezomnotho welizwe abame kuhle. So okuqakathekile kakhulu ukuthi bezithembe beqine kakhulukazi ingqondo, okuningi ngokwezethemba kuyalunga nxa kokuthi balungiselele ngendlela efaneleyo.
Obhukutshayo uJonathan Katai kanye logwedlayo uPercel Gilpin yibo abetheswe inkatha yokuphakamisa iflegi yelizwe ngesikhathi kuvulwa imidlalo yokusemthethweni. UKatai oleminyaka elitshumi lesikhombisa yokuzalwa ube ngumdlali wakuqala onsundu obhukutshayo ukuyamela iZimbabwe kumidlalo ye-Olympics. Wona umkhosi wokuvulwa okusemthethweni kwemidlalo ye-2020 sama-Olympics ubungafani leminyakeni eminye, ngoba kuvunyelwe abantu abalutshwane ukuba bephatheke kuwo njengendlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abanye abadlali abakuqembu elimela iZimbabwe ngababalisa uPeter Wetzler laye obhukutshayo, uNgoni Makusha okhijimayo kanye loScott Vincent odlala umdlalo we-golf. Ngiyimele iStudio 7 kubulawayo uJoseph Njanji.
Kuliviki kuWoza Friday silomculi wengoma zomdumo oyichibilika uVusa Sibanda odume ngegama lokuthi Nkunzi Esilanke. Asizweni exoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Yabonga Nkunzi kaSilanke.
Rumba kubechibilika ngumdumo othandwa kakhulu eliningi labantu emaphandleni, yikho nje inkunzi yesilanke iphonga kangaka yona ke idabuka elubani.
Ngakhulela khona eLupane, khona eLupanda, ngafunda khona. Ubaba oseneminyaka ngaphezu ka-50, ngikhulela emulini yakoJohnson Mhlatshwa Silanke. Ezamakatari ngaziqala ngisasemncane kakhulu. Sifunda nje khona lokho okwamakatari omabhanju, sikuchaya ngamagabha lamagabha e-olivini.
Kuhle abalaleli bazi ukuthi igama lakho lokucula labuya njani Nkunzi?
Igama elithi Nkunzi kaSilanke ngakhula ngalo ngoba bengivuka ekuseni ngo-6 ngiyegibela phezu kwesiduli emasimini ngithusa inkawu, ngifike ngikhonye njengenkunzi, ngikhonye mbhonge njengenkunzi. Ngakukalo kungakuqala ngisasemncane kakhulu. Mbhonge abantu bemareserva le bathi yayisho Nkunzi kaSilanke, yayisho Nkunzi kaSilanke.
Uthi ukucula lubizo kuye waqala ukuthanda ukucula semncane ecula elingise labaculi ababedumile ngaleso sikhathi okwaze kwenza uyise wafuna lokumkhipha esikolweni.
Umzali ukuthi lo muntu vele italent lakhe likuphi usemakatareni ngoba ingoma bengiyiphupha ngicule ngiphupha ngicula ngihlala ngiyi-1 vele ngitshala ngitshama abhanju tshama abhanju ingoma zabaSolomon Skuza kuthe sezibuya nje lo-1 olika sivele vele into yayivele ngiyisegazini sijayive onto ukusimalakisa abantu abazondelana nabo obadaya amathulane o-Apsoni abendolwane omadala boy.
Sikhathi ecula uNkunzi ngo-1995 acinezela idlathe lakhe lakuqala kukhasethi elithi Osali Bam nyekelani ukulwa.
Nabu WhatsApp uye ku WhatsApp leyo. Siyabonga abantu benkosi engakutsho ukuthi li support kakhulu leke ukuthenga ama 10 10. Siyabonga.
Siyabonga inkunzi yeselanga. Yaphambili ngomculo werumba kumbe ichimilika. Yiba sikwenzelayo uhlelo waza. Oh,
somebody.
Umculo kaVusa Sibanda odume ngegama lokuthi inkunzi yesilanga ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenkampani yengcingo yeTel1 sebeme ukuhlawula izisebenzi imali zama-COVID-19 allowances ikakhulu lezo ezingakahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugcikwane leli. Izizalwane zeZimbabwe ezivalelwe enkambeni zabalinde ukuxotshwa kwelebhelithani lokhu zizama ukumisa uhulumende walelo lizwe ukuthi yenze lokho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlangani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.